Into super kuma elections or around election time izona leze indaba ekhoma zithi zona ama 16 abe ngantwa they are compromised sesiya kuma election so ukuhekwa apparatus yabo Trump former president wa America is nothing new but ikuthi siyabe sikwazi ukuthi kulabantu abanengi abalokuganga abafuna ukuthi kuphazamise the way that free and fair elections are run. So ngiyathemba ukuthi his teams aba-cyber security lani bazabanceda ngokulungisa ama-website abo ngesikhathi esithize.
Ngalesi sikhathi somkhankaso libona sengathi lokhu kuzaphazamisa kanganani umkhankaso lo?
Ukuthi kuzaphambanisa ukukhankasa angikuboni mina. Ngoba siyakwazi ukuthi kathesi ngantwa sesihamba ekucingeni kocingo lokukhankasa and iGeorgia in about a month and a half iyabe isiqalisa ukuvota in absenteeism ama-ballot boxes lama-postal boxes so I don't think kuzaphambanisa anything ngoba abantu ngantwa sebe kwazi ukuthi bazavotela bani or bazakhetha bani ngalelo khetho olubuyayo lokukhankasa okubuyayo so angiboni kuphambanisa khonapho
sibona kwelinye icele uKamala Harris ekhankasa laye lo msekeli wakhe sebekhangela-ke udaba lokuthi kukhutshwe ama-tax kumathipho abhadalwa abantu kodwa uTrump esithi yena uHarris usemtshontshele umbono akade elawo likubona njani lokho?
Ngibona mina ilokhu ithiwa i-election is into engathiwa itshengisa ama-ideas abantu abafuna ukuba bekhokhela lona leli lizwe so ukuthi owatshontsha ama-ideas faka kweyakhe i-platform hhayi lokho siyabe singakwazi ngoba siyakwazi ukuthi okuningi kuningi ngesikhathi esiningi politicians vele ngantwa bayakopana the way that they think siyakwazi ukuthi kudala laphana sazikwazi ukuthi ama-Republicans they were about izinto zempilo ukuthengisa izikhali and all this other stuff but siyabona in the past 10 years or 12 years ngantwa ama-Democrats lawo ngantwa yiwo abathuthisa izinto zempi and the selling of military hardware lani so ngendaba yama-tip le engenayo in terms of ukukhankasa hhayi sizabona ukuthi ama-policies angikhona abe menjani ngoba bangakhuluma ukuthi yikho abafuna ukukwenzayo but is it in the policy abazilethayo phambili yini yikho kungantwa sizabona phambili.